30 August inhlanganiso yebhethuli kaZulu oda sise silobela siyekhumbula siyekhumbula ilanga International Day for Enforced Disappearances okunye kwenhlelo esizenzileyo yoku unveil iplaque imemorial plaque mhla ka 30 August ihlale ime okwamalanga amabili kusisa kulamhlanje ivuke isitshontshiwe kusisa kulamhlanje ivuke isitshontshiwe itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi iqiniso livele itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi ama-victims akhumbule isehlakalo esenzakalayo sombhuqazo
lizawenzani ngakho konoko kufuzwayo
hayi ukuripota mina kangisoze ngiripote njengebhethu likazulu abangaripota ngoba ilitshe belingayisilo lebhethu likazulu belingelomphakathi izakhamizi zesilobela kusezandleni zazo uma zibona kufanele ziyetshela amapholisa zizahamba kodwa thina siyabe sikukholwa ukubana ngabe amapholisa ayenza umsebenzi wabo kungayisiyo state ethathayo belingasoze litshontshwe.